Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-Independent Commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sukukhangele ukhanyenzani nje hhayi azingabe khangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibe kwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la nama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone e-South Africa i-commission le state capture ukuthi uZulu yabekwazi ukuthi uhamba njani. So mona uqathele ukuqala ubana kube le-independent commission. Lelokho okwenziwa independent commission kwaziwe nguZulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe, asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa, asikhulumi ngomnotho weparty iZANU PF, sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu. So kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kuseqiniso kucubungulwa lugatsha mbe i-commission emiyodwa e-independent akhona ugatsha lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugatsha lwangakhona kube labanye abeyingxenye ye-corruption yangkhona. So mbona hhayi amanyathelo avumelani lawo. Thina njengoZulu, thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso. Lakhona lokuthi uPhalamende kasavunyelwanga ukubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto. Nxa engafihli lutho ke ngokuqakathekile ubana iPhalamende ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iPhalamende kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana i-executive bi-cabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso we-Al Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho lakanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso we-Al Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uyangaphi, ulahle kanjani, njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani. Ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asila nzuzo njengelizwe, asila zibhedlela, asila zikolo, imigwaqo la iqedakali ngoba kula bantu abahuquluza umnotho. I-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho. Kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokho, uhulumende akukhangele khona lokho, iparlamenti ikukhangele khona lokho, iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho, ingakukhangeli njengehungahunga. Ye, kungaze kube lihungahunga, ihungahunga langikhona lidingisiswe. Sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe lihungahunga.